VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 28 kumphandula 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ukulahleka kwakhe ukulahlekelwa kwesizwe, ukulahleka kwakhe ukulahlekwa kwomhlaba. Uyakhumbula kakuhle ukubana iZimbabwe yakhululwa yimovement eyodwa but isebenza ngamaqembu amabili ezaphulezana.
Umnumzana Robert Mkabe uze wabekwa emzini wakhe kozwimba namuhla kulandela ukwala komdeni wakhe ukuthi abekwe eHeroes Acre. Ibandla leMDC lithakazelele ukufikisa iminyaka engamachumi amabili lanhlanu libunjiwe njalo umkhokheli walo uNelson Chamisa uthi ngaphandle kokuthi uMnangagwa akhulumisane laye akulalutho oluzalunga elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Onke waba ngumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe yena obhubhele kwele Singapore mhlaka 6 kulinyanga uze wabekwa egumeni lomuzi wakhe kozwimba namuhla. Kubika uMavis Gama.
Umgabe ungcwatshelwe emzini wakhe kulandela ukwala kwemuli yakhe ukuthi abekwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre njengoba kufunwa nguhulumende. Umndeni kaMgabe uthi umuyi wachiyayelayezele ukuthi kumele yabekwe ngakibo njalo bakhulume emngcwabeni lo bakugcizelele lokho. Umzukulu kamnumzana Mgabe, umnumzana Leo Mgabe, yena utshele intatheli zindaba izolo ukuthi uMgabe wathi akafuni ukubekwa eHeroes Acre ngoba kulezitha zakhe ezilakho ukugebha ibhokisi lakhe zisike izitho zakhe zisebenzise. Omunye wabakhulume emngcwabeni lo lamhla ngudade wabo kankosikazi Grace Mgabe, unkosikazi Shuvayi Kumbojuma.
Isu tiri kufara kuti taita kuda kwavo. Regai ndichi kuna mai Mgabe, tinoda kukutendai.
Amazwi kankosikazi Kumbojuma asekelwe ngesinye njalo isihlobo sika Mgabe, umnumzana Walter Chidakwa, yena othe lanxa inkokheli yomdabu yayifisa ukuthi umuyi abekwe eNational Heroes Acre, abe muli bakubona kufanele ukuthi bahloniphe izifiso zikaMgabe. Omunye wabalwa impi yenkululeko ephansi kwebandla lezaphu umnumzana Jabulani Sibanda obekhona laye emngcwabeni kaMgabe ulandiselela umsakazo ngokumfuqileyo ukuthi azevalelisa umufi.
Njengabantu balelilizwe, abantu abasebenza laye ngesikhathi kukhululwa ilizwe, abantu abasebenze laye ilizwe selikhululekile, abantu abaphile laye sifunda kuye, siqondiswa nguye. Ukulahleka kwakhe ukulahlekelwa kwesizwe, ukulahleka kwakhe ukulahlekwa kwomhlaba. Uyakhumbula kakuhle ukubana iZimbabwe yakhululwa yimovement eyodwa but isebenza ngamaqembu amabili ezaphulezana.
USibanda uthi kungalesi sizathu uMgabe ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngoba wenza umsebenzi omkhulu ukukhokhela eZimbabwe.
Saba ngabantu banye, saba yi-one Zimbabwe, one nation. Waqhubeka phambili even uNkomo engasekho ngemva kokubambana, wapha abantu iland, isikolo, ama isibhedlela, imgwaqo, lanxa indoda ezingeke sifezeke ngesikhathi esifitshane kodwa wazama akuzamayo.
Abemuli kaMgabe babonge uhulumende ngokubavumela ukuthi bambeke emzini wakhe. Umngcwabo lo ubungowemuli kuphela labantu abambalwa abavela kwezinye inhlangothi, ngakho bebebalutshwana kakhulu abantu. Ngimele iStudio 7 ngisekuthama kuZimba, yimi uMavis Gama.
Kusenjalo uZulu usele khuza umhlola ngemva kokuba umzukulu kaMgabe umnumzana Leo Mugabe eveze izolo ukuthi uMgabe wala ukuyabekwa eHeroes Acre ngoba esithi kulezitha zakhe ezilakho ukumgebha zimsike izitho zomzimba zizisebenzise. Kambe zisetshenziswani izitho zomuntu ofileyo? Sixoxelo siyazi uMnumzana Mhabinyana Ngwenya.
Engakutsho lapho ukuthi kuvele khona iHeroes Acre yendoda ngumuzi wayo. Nxa ewabekwa kibo kozimba kuvele kuqondile lokho ngoba iHeroes Acre yomuntu kusemzini wayo. Le iHeroes Acre ababekana khona hayi kasiyo Heroes Acre ifanika lo. Yilo lalo umuntu ulala kuhle emzini wakhe. Yikho engakutsho lokho. Lokho ukuthi abantu bayacuywa. Hayi bayakwazi bona ukuthi uthi isizathu balaso singeke sabaphikisa. Kodwa ke nxa bembeke khona kozimba yinto eqondile esintwini. Indoda ibekwa emzini wayo.
Zona izitho zomuntu ofileyo zisetshenziswani kahle kahle baba Ngwenya?
Hayi esintwini sabakithi lapha emaNdebeleni izitho zomuntu kazisetshenziswa. Yinto ezilayo leyo. Nxa bona bekubonile ukuthi ukuze bamvikele kula bantu abacuya abantu ingathi baqondile ngoba into abayaziyo ukuthi iyenzakala.
Si ngathi yibuthakathi lobo.
Ye, umuntu osebenzise izitho zomuntu vele ungumthakathi. Kanti ke abanye abantu izitho zabo kazisetshenziswa. Uyabe usuzidalele uzimu ngoba kweso ufitha ukuthi wombuleleyo usenzele ukuthi umcuye.
Ubona abathakathi bazisebenzisani izitho zabantu? Bayaziqinisa kumbe benzani kahle kahle ngazo?
Obuthakathi kwaziwa yibo abathakathi. Ngingeke ngibakhulumele ngoba yingxenye yesintu sikaNkulunkulu. Abathakathi badalwa nguNkulunkulu wabapha lawo mandla. Yikho-ke kakulula ukuthi umuntu angene kukho ungayisiwo wakhona ube lezimpendulo zokukuchasisa izinto ezimbi ezingekho obala.
Umnumzana Mhabinyana Ngwenya ngusiyazi odumileyo sixoxela ekobulawayo. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi inkulumo ezikhona phakathi kwamabandla amancane aphikisayo lomongameli Emmerson Mnangagwa ngamadlwane nje angasoze aphumela lutho. Ekhuluma emkhosini wokuthakazelela ukusungulwa kwebandla lakhe ngo-1999, uChamisa uthe ukuze inkinga zeZimbabwe zilungisiswe kudingakala ukuthi uMnangagwa akhulumisane laye. Kubika uGibson Bebe.
Inkulungwane zabasekeli be-MDC ziqunge isibindi sayathakazelela ukufikisa iminyaka engamashumi amabili kwebandla lazo eRufaro Stadium lanxa amapholisa evukele ukuvala imigwaqo lokwalisa amalunga aleli bandla ukungena emahofisini awo eMorgan Tsvangirai House. Ekhuluma kulumbuthano, uChamisa uthe ngaphandle kokuthi ibandla lakhe liphiwe ithuba lokuhlala phansi loMnangagwa baqhobe amathambo engqondo ngokwenzakala elizweni, akulalutho oluzalunga. Uthe ibandla lakhe selizaqala ukwenza okubambekayo angakubethanga ngegama ukuze ilizwe lisuke enkingeni eliphakathi kwazo ezigoqela ukusilela kwemisebenzi, ukuswelakala kwemali lobuyanga osobuhlasele uZulu.
Sabona ukuthi ipoladi yayindlela nje eyokuhlekisana lokudlalisa isikhathi sabantu. Woza sikhulumisane wena lebandla lakho, mina lamabandla avela ebantwini. Yiko kungenza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Lingaqambelana amanga labokhuphe labomaduku, kodwa ukuze ilizwe liye phambili kufuze sikhulumisane.
In 2018 June, come together to resolve the issues.
Umnumzana Chamisa usola amapholisa ngokuzama ukuvimba umhlangano wabo.
Ngibone namhla ekuseni amapolisa esala ukuba senze umsebenzi wethu. kati befuna ukusivimbela ukuthi siye kumbuthano wethu. Kabasoze benelise ukusivimbela ngoba umhlangano wethu uqinisaka.
Ekhuluma le Studio 7 kulomhlangano, umsekeli kaChamisa uMnumzana Washman Ncube uthe bayathokoza kakhulu ngokufikisa iminyaka engamashumi amabili. Uthe njalo bayakhumbula amaqhawe asungula leli bandla.
Ilanga lalamhlanje liqakatheke kakhulu ngoba iMDC ibijabulela ukuthi sileminyaka engu-20, iminyaka engu-20 yokuphumelela ikhokhela yaseZimbabwe njalo igcwalisa izifiso zesizalwana seZimbabwe.
Imbongi uDesire Sibindi naye ube lethuba lokuveza ubugabazi bakhe kulumcimbi. Umeli weBinga South edale eParliamente uMnumzana Joe Gabuza uthe kubuhlungu ukuba ibandla leMDC ngokuzimisela kwalo langendlela abasekeli balo asebekuhlukunyezwe ngayo lokhe lingakangeni embusweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, New Gibson Beth.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Kweze maphandleni lamhlanje, amakhansila ezansi yamandebeleni athi kuyadingeka ukuthi uhulumende engeze uncedo lokudla kulesisabelo ngoba phose zonke izakhamizi sezihlaselwe indlala. Kubika intathelizindaba ye Studio 7 uAlbert Ncube.
Iningi lezakhamizi kulesisabelo libhekane lendlala embi, njalo inkokheli yezigaba ithokwenza umumo ube mubi kakhulu ikuqonga amahlayana kwentengo yokudla okugoqela impuphu lomumbu. Isaka lomumbu eziphaleni zeGrand Marketing Board libiza phose amadola alikhulu lethumi elilodwa $110 okuyintengo enganeliswa ngabaningi. Ngakho amakhansila akulumango athi uhulumende kumele engeze uncedo lokudla kuzakhamizi ngokuphuthuma. Amakhansila la ebekhuluma emhlanganweni ogoqwe ngumsakazi weVoice of America Studio 7 usebenzelana lenhlanganiso yeMedia Center ngolwesibili eGwanda. Ukhansila kaWard 17 eFumukwe eGwanda South uMnumzana Ephraim Nathi uthi ziningi izakhamizi ezihlaselwe indlala ezidinga usizo.
Uhulumende kulayo imizamo eyokuthi ancedise abantu abadubekileyo sinamavulnerable ngokudla. Iloba besilela asobonke abakutholayo balutshwani abakutholayo kodwa baningi abakuswelayo kusho ukuthi kule ndinga kule mfuno sibile khona ukuthi abantu bazuze ukudla.
Omunye njalo ukhansila unkosikazi uLobukhosi Malila omela uWard 4 eStanmore eKwana North uthi ngaphandle kokusilela kokudla izakhamizi sezithwele amagabha avuzayo ngenxa yokuswelakala kwamanzi.
Kulezinye indawo esisuka kizo ezilamadwala khathesi abantu bajiye vele balayinile emanzini, izikotsho zangkhona zisizinani bona engani singenzelwa amadamu abemaningi. Uhulumende angasenzela amadamu abemaningi, singenelisa lathi ukuthi sibe le-water pipe system ingasincedisa kakhulu.
Amazi kakhansila Malila lakakhansila Nathi agcizelelwe isakhamuzi unkosikazi siphathisi wenkalo wesiLikwe yena othi ngempela umangoyisela leziko emzini emningi.
Indlala ibhahile lapha kwelakithi eGwanda North. Into emangalisayo ukuthi indlala inkulu ingaka, lamabele lawo kade siwathenge GMB akhwelile. Wona ukubuya umumbu busabuya uhlangene sibili lenyawo uthi kodwa akhwelile ngoba subiza $106 usufaka le-transport $113. Inkomo sezicakile ziwesi ziyacuba abangazange banelise ukuthenga stock feed vele sokuqalisela ukuhlinzwa sibili.
Umqondisi wenhlanganiso emela abesifazana bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Kiwane uthi loba isimo sesisibi kakhulu emakhaya uhulumende ukhanya ezigoqele izandla nje.
Uhulumende uncedisa ngani ezintweni azifaka ku-constitution ukuthi yizo okumele ziphakamise ubuntu bomuntu esithi ngamalungelo abantu, ama-rights. Sikhangele ezempila kahle, sikhangele ezokudla, sikhangele amanzi, sikhangele khona ukuqhatshwa nje kwabantu, sikhangele lemfundo yabantwana. Kuyasilela kakhulu, kumbe sithi asikasiboni isandla sikahulumende.
inhlanganiso ye World Food Program idabantu abayizigidi phose eziyisithupha 5.7 million bazafuna uncedo lokudla elizweni lonke jikelele kusukela manje kuze kuyefika isikhathi sokufuna ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga jahelidala Albert Ncube ngokusethulela ezemaphandleni. Siqhubeke singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula udaba lwamavuzu party lona olwake lwadla uBhethu. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association, engeyinye yenhlanganiso ezilwisana lalawo madili awevuzu party. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe umkhuba lo lokhu uqhubekela phambili yini.
Ukuphakeme olusenziwa ngendlela elomehluko omkhulu ukuthi singaboni abukaziseli kunzima sokusenziwa ungani sokusenziwa ngabomi kodwa asisoze sime ukuthi siye impi yokuthi sisize abantwana akhona sinamavuzu phathi sicinisa omdala esesebenzisa indlu yakhe ukuthi yezele amavuzu phathi sebesenza beqashile ezindlini zabanye abantu abadala abangacabangisi abafuna imali engacabangini nekusasa yomntwana.
Kuyini okunye abakwenzayo ukuthi bengabonakali ukuthi lokho beqhubekela phambili ngalokho?
Kubengi kakhulu ngoba sebelezi ndawo abenzela khona khonapha emalokishini kulezindlu abangena khona bekhulumisana labantu beze izinto zabo zelezi begangeni sebehamba akuningi okungamaqhinga abakwenzayo abantwana bahlakaniphile phela akwazi ukuthi bona sebengabanye abantwana abangafanali ngathi kudala nxa ungasatholanga ukuyafika watshengisa ukuthi lizwe awusezi babone ngoba uyaphuma ezigqokele iyinfomu yakahambi ubaphume esithi nyanga baphiya khonapho bafike babhadale imali kungene-ke kwenziwa amaphathi wona lawo.
Njengenhlanganiso lezinye inhlanganiso lazisebenza lazo lokhu lihlangana ukuthi licubungule lolu daba.
Ye khathesi sokuphatheke kakhulu ontanga laba abangakuvumiyo bese sincedisa nokulandelela nokukhangela khonokho. Kunje kube mdladlwana TV eziwayo ezama ukuthi itshengisele ikhuthaze labantu abaphakathi kwakhe ukuthi bashiyane lakho nokuthi kuyingozi kanganani.
Amapholisa lawo ayeseqalisile ukusebenzelana labazali sebebabopha abanye, kungabe kwaphelela khonaphana yini kumbe lokho belwisana la?
Balwisana lakho nje ukuthi amapholisa kwesisikhathi asidalisa kakhulu njengabantu bomthetho siyabe sithembele kuzo ukuthi bazasincedisa kakhulu kodwa kwesinye isikhathi basidalisa ngokuzathi uyafikisa ukuthi nabo bayingxenye yakhonokho uthi adinga ukuthi nabo bayingxenye yakhonokho bese kusizisa ubuhlungu kodwa hhayi okwakhathesi bebezamile ukuthi basincedise kakhulu ukuthi into lezi zingane ziyaqedwa futhi.
Kukhanya umkhuba ozaqhubeka ulokhu khona soze uphele nje ngelanga elilodwa.
Hayi asoze siqede ngelanga elilodwa, sibili ngumkhuba ozaqhubeka. Izaqhubeka ngoba abantukazi babo bayasitshela ukuthi vela lisoze lisenze lito lingathi lisitholela siyatshintsha senze lo lithi lisitholela siyakwenza lokhu baze bathi hayi kungalothi sinasiphisi iphoyizeni sifo ansho kule ngoma le khona khathesi baze bakuyifrezi ngaleyo ndlela ukuthi avela siyekele ungangcolothi sinasiphisi iphoyizeni sife.
Kodwa imbiko elitholayo lokho beqhubeka ngemkhuba leyana yini eyokuya emacansini mhlawumbe bengazivikelanga lokunye okuninginingi?
Hayi njena basoze bakwenze lokhuyana ngoba bona bathi bona bafuna ukuthi bonke ngobuyakathize asho thina sikhuluma ukuthi siyegulu yethu yokuthi ngo-2021 siyabe sesiqedelane lokomkhuhlane we-HIV bona bathi bafuna ukuthi thina sisithi siyaqeda bona bonke sebeyisethe sebelomkhuhlane ukuze bathandene nokuhle kungaleyo nyanya yomunye ukuthi lo uyagula.
Bakukhuluma bengaphi khonokho?
Futhi bayakukhuluma mntanami, bekhuluma futhi bayakukhuluma futhi into elula kibi ukuthi bakukhulume.
Izidakamizwa-ke lakho kuyaqhubeka?
Lakho kuyaqhubeka. ngibone usengithola umbiko komnyulo ubabe ngitshela ukuthi kulomama emagodi kuthiwa ngumalusinga nguye khona ngali uzambile ukuthengisa lezo zidakamizwa lo mama yena ntumbane mpophoma esafikisana naye hhawu lokhu edlala umahabheni yayemuva.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga, yikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile, siqhibe ezakusihlwa ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba siluphiwa lijahelidala uChris Gande.
Lingalitshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lesiphathamandla sebandla le-MDCT ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo. Sihlaziya uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa ngapha kwele Melika.
Well, okwenzakalayo ukuthi bavula i-group WhatsApp, basi-invite-a ukuthi sijoyine leyo group, then kube le registration process ukuthi bakwazi abantu abangaki and all that, and baze bagcina futhi becela lokuthi masile mibuzo ifuna uyibuza upresident sibanike yona so that they would know ukuthi baselecte which people to ask imibuzo yakhona depending on i-content. So sayenza amalungiselelo saya e-New York ngesunday yakhona okwakumele sihlangane ngayo, I think ngabo 7 ekuseni, kwakumele sihlangane ngabo 10. Ngabo 7 sathola i-message egroupini khona lapho sokuthiwa hhayi siyaxolisa i-meeting isi-cancelile. Nemasi zami ukubuza ukuthi on what basis kanti li-organize izinto kanjani, kodwa it's beyond our control. So kuyacaca kithi ukuthi upresident lo uyesaba ukuthi akhulume labantu, even though eclaim ukuthi yena ungupresident olalelayo izifiso zabantu, kuyacaca ukuthi usabile ukuthi ahlangane lathi. Thina ikakhulu besifuna ukuthi senze i-follow up on izinto esakhuluma ngazo last year around same time baze babuye la e-United Nations. Sahlangana e-New York samchazela upresident izinto thina esibona ziqakathekile ukuthi isizwe sethu siqhubekele phambili. Okokuqala kube kwindaba i-diaspora vote. Samtshela ukubana abantu abangaphandle la ukuthi baze baparticipate bekhululekile okwenzakala ekhaya, bafuna ukuthi nabo babe lilungelo lokuvota. Wavuma la esibili ukuthi I know lelo lilungelo elifaneleyo for abantu basekhaya ukuthi bakwazi ukuvota, and washo naye ukuthi I know last time sasifuna ukuthi singakwenza but akuzange kube lesikhathi esinough this time around. Silesikhathi ke ukuthi ngo-2023 abantu bazokwazi ukuthi bavote. So thina ke udubo lethu olukhulu yilo lolo lokuthi inyaka usuphelile and 2023 useseduze and asikaboni anything efana lokuthi even i-registration yama-voters or even ukuthi kukhulunywe ngakho ukuthi okay lamalungiselelo esesiwenzile ukuthi abantu bakithi sebengakwazi ukuthi baqale ukurejista ukulungiselela u-2023. So into esifana nalezo into eziqakathekileyo esifuna ukuthi sizikhulume.
Manje wena ngokubona kwakho kuyini okungakwenzakele abantu abaseduze laye abaqoqayo inhlelo zakhe ayisibona ababe bengafikisanga ilizwi kuye?
Well, asingeke sibleme abantu abaqoqa izinto zakhe ngoba yena nguye umkhokheli, nguye ulida. Izinto ma zingahambi kahle, always ulida nguye oplenywayo. Sinokubona even kuma-companies, i-company ma isehluleka ukuletha ama-profit, okuqala ukuhamba from ama-shareholders perspective ngu-CEO, the leader of i-company. Yena ma ukuthi bekuyi-important ngoba nge-Saturday simbonile mitha labantu bakhe bezanu. Size sabona labo Mthuli Ncube ade behlonitshwa njengama-academics, labo begqoke izikafu sebesithi bamberini ezanu. So konke khona lokho is very worrying. Ngoba nalo umuntu besimthe obethenjwe isizwe ukuthi hayi mhlawumbe lo ngobe efundile ehlala ngaphesheya uzobuya lembono engcono. Kodwa sibona la usezifanela same nalabo abantu abahluleka kudala for 39 years now sesilandi 40 years. IZimbabwe ilokhu isiya phansi and even nalabo ade sebethenjiwe ukuthi mhlawumbe bengena kuzoba ngcono. Labo sesibona into ezifanayo. So angeke mina ngisho ukuthi abaqoqayo yibona esingabablema. I think yena if befuna ukuthi kwenzakale bekuzokwenzeka.
Lo ke bekungumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyabonga tsahelidala Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Zomshana ngozinja ziyamloma umfana wecholocho ehlabela ke kamnandi lapho kanti ke akahambi yedwa uhamba lomehlo kaZulu kwanele kodwa singakehlukana isikhangele hebe sihamba phambili. Umnumzana Robert Mkabe uze wabekwa emzini wakhe kozwimba namuhla. Ibandla leMDC lithakazelele ukufikisa iminyaka engamachumi amabili libunjiwe namuhla njalo umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uthi umnangakwa kumele akhulumisane laye. Kwanele olivalelisayo nguntungamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM. Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.